go VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2020 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ekhaya. Okulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19.
Sizixoxise izimali abantu basukumile, ngakho ke ngeTuesday izimali lezi zizake kobulawayo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi azajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kuxotshwa umsebenzi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona. Ngezinye indlela mina ngithi hayi, kwenzakala into enhle kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abafika phose amathuma ayisithupha 56 asebegule umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwabantu laba sokusile abangamathumi amathathu lantathu 23, kwabhubha abane. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokuhlolwe abafika phose inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 36,538. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika njalo ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5,334,675 asebetholakale belomkhuhlane lo. Unani leli kulabafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 341,513 asebebulewe iCOVID-19, kube njalo labedlula isigidi asebesilile. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwele Melika, lapho osubulele abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,046. Kusenjalo kulabo dabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebedinge imali edlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,000 yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo phansi komkhankaso obizwa ngokuthi ayemfobulawayo. Omunye wabadinga imali le ngumnumzana Mncedisi Nkolomi ohlala eDallas, Texas.
Sizixoxise izimali abantu basukumile, ngakho ke ngeTuesday izimali lezi zizake kobulawayo. Ayemfobulawayo COVID.
Singathi selibuthanise imali enganani?
Sesilethe 10,000 okwamanje.
Singathi okwalenza sibili laba lentshukuntshu yokuthi likwenze khona okugwini?
Yikubona iswelo ezisekhaya ezikobulawayo ezibhedlela landani.
Umgcini sihlalo womkhankaso lo umnumzana Busisa Moyo ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqhubekela phambili kahle umkhankaso lo wokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sesihambe umangwanyana kodwa kusesekhatshana lapho kumele sifike khona. Saqalisa sikhangele izibhedlela ezimbili, iTown Grove le ekusileni Joshua Mcabuko Nkomo Hospital. Kodwa lapha sixwayisana lohulumende kwaba sobala ukuthi kuyafunakala ezinye izibhedlela ezizancedisa uBulawayo ukuthi alungiselele impela ukulwisana lebhubhane le-COVID-19. So basebengezelela izibhedlela okumele zikhangele impilo ikhangelenelo le-testing. It's a testing center kule laboratory khonaphana abayenza khona i-testing. Besibancedisa nje sibasiza ukuthi bathole into ezithile ukuthi bayenelise ukwenza i-testing ukuhlolisa ibhubhane lele le-COVID. Then i-mother day layo besenza bale ama-wards abayenzayo sebelungise imbheda eyi-16 bekhangele ukungezelela ukuthi bafike ku-32. I-UPH layo isikhangelwe ukuthi engxenye kunga njengoba lezi ezinye izibhedlela for ama cases asevie ukuthi la singayilungiselela na ibe ready ukwamukela abathola le ngculaza ye-COVID. So kodwa sesihambe umangwanyana i-Thorn Grove Hospital sesibona ngani sesifike endaweni lapha engathatha abantu bangamashumi amabili 20 people imbeda lesilungisiwe sezikhangelele le piped oxygen ikonje ngathi okuseleyo.
Okwamanje ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulabantu abaningi abakhala ngendlala. Omunye wabo umnumzana Mpumelelo Mafu uhlala eLupane esabeleni seMathobela North.
Hayi, thina sibhekana lobunzima emakhaya lapha. Sinanzelela ukuthi uhulumende lokhu esithi ukudla kuyayehla ezitolo, ukudla kuyakhwela, izinto zonke ziyakhwela, akulalutho oluyehlileyo. Into ebuhlungu yikuthi abantu abasebenzi. Abantu bengasebenzi baphila ngokuzidingela. Ngokuvuka ekuseni abantu besiyadinga. Yikho udube esibhekana lalo. Njalo impuphu le kuthiwa iyachipha, thina kasiyiboni. Lokhu esezwa kuphela uhulumende le ethembise ukuthi impuphu isichiphile. Kodwa thina sikhalaza kuhulumende ukuthi kathi impuphu yangkhona ichipha ingaphi kwakhona. Ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kathi sebezitholele ichance yokuthi bethole yokutshontsha izimali ezikhwameni zethu. Yilo uhlupho esilalo kakhulu lapho esithi ngabe uhulumende uyazwela. Ngoba kulabanye abangatholiyo, kulabanye abatholayo.
Baningi abakusimo esifanayo loba nje uhulumende esithi uzama ngamandla wonke unceda abaswelayo. Kodwa ke ozibiza ngokuthi nguMandlovu ohlala eSt Joseph eMathoreni South uthi kumele uhulumende ancedise abantu ukuthi bazidudukise hashi ukuhlala ebadingela ukudla.
Sele nzima siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala indlala indlala. Yebo, ye siyakuzwa kwendlala, kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke, kayifike phela amadamu kukanye ubuvila bethu. Siline imbida lathi singabi sikhala sithi uhulumende, sikhanye kusiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, siline imbida itamatisi. Ma ulinile imbida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthole ukudla, ngoba ngathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakufiki.
Odokotela bathi kumele abantu baqhubekele phambili ngokungahlangani labanye isikhathi sonke ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele, la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amalunga ebandla leli eGoromans West, lapho umuntu othi amele khona indawo leyi edalele ePhalamende, asemlobele incwadi emazisa ukuthi uzahlaliswa phansi aqoniswe amacala ambalwa. Amalunga la athi azalandela iziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli ekujeziseni uMuthodi oxotshwe ngumnangagwa kulandela akwethule ebulenjini bokuxhumana obetwitter, lapho acodoze khona abesifazana abathathu abakubandla le-MDC abathi bathunjwa batshaywa kabuhlungu ngabacatshengelwa ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri, lonkosazana Netsai Maroba, abathunjwa betshengisela emagoqweni bekhonona ngokuswelakala kokudla. Umuntu othi wathi abantu laba bathunjwa ngabanye babo abakubandla le-MDC waphinde wathi kukhanya batshaywa ngenxa yokuthi babesenza imisebenzi yabathengisa imizimba. Lokhu kwahlupha kakhulu abantu abatshiyeneyo ogoqela uhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomtodi obikwa ukuthi usanda kutshontshelwa impahla endlini yakhe eHarare. Kodwa ke sixhume umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu-PF othi umnamikagwa wenza kahle ukuxotsha umtodi umsebenzi.
Kwese kufanele ukuthi asuswe laphana esikhundleni sakhe ngumongameli. Ngokunjalo mina ngangukhangela mbona kuphuzile ngoba kube sokukuningi kakhulu okwizinto okulobubhanxa akade sokwenziwe ngumtodi. Ekanti nxa sikukhangela sikubona ukuthi umuntu lokafanelanga ngitsho ukuthi abe khona phani lapha akade ekhona. Awutshengisile wabonisa ukuthi vele kade engafanelanga ngento kade ezikhiphe emlonyeni wakhe ezokwehlukanisa abantu ze-tribalism efiyela lokhu lapho behlasela omongameli babanye amazwe ewumana nje njengomuntu othi nxa inathi iwhisky uyabe ezowumanela. Lokuthi bethembeni mina vele kangikwazi lokuthi awugcinwe lanxa kade senza ububhanxa bonobo mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona.
Ugawule uthi kumele abantu abaqhatshwa nguhulumende bahloniphe uZulu.
Kwenzakala into enhle kakhulu ukususa abantu abanjengalabana ngoba ihulumende le imele itshengise ukusebenza okuhlelekileyo labantu abahlelekileyo. Abantu abangahlelekanga badingakali duzane lehulumende yethu. Ngezinye indlela umongameli uyenza into enhle kakhulu ukususa umuntu onjengayelwalwana usho ukuthi ngezinye indlela ubesenza into imisebenzi yake ngokubhanxa. Kade sibone sehlasela nama-ministers ethu, ama-ministers esehlasela nabo Sibusiso Moyo, uminister we-foreign affairs esehlasela nabo Monica Msangwa, uminister wakhe kuministry yakhe. Kungasetshenzwa njani? How can it be ukuthi aba-ministers ezephuma sokuhlaselwana sokusenzwa njani? Mbona ngani icebo likamongameli lelo kumsusa laphana libe lihle kakhulu, silamukela ngenjabulo enkulu kakhulu. Sifisa lokuthi ngabe le nyawo zakhe lapha kade ehamba khona ngale endaweni yamahhofisi nemono omuntu apha bazithanyele zingabi khona. Asibafuni abantu abanjengalaba abalobubhanxa bokwehluleka ukusebenza ngale ndlela abalobuchapha engqondweni njengabomtodi.
Umtodi obengumsekeli kamphathintambo obona ngokwethula kwezemibiko waziwa ngokucula umculo wohlobo lwerumba. Abanye bawubiza ngokuthi yindombolo. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umuthi olungiswayo okwelapha umkhuhlane we-coronavirus olungiswa kwele-China uveza ukuthi ulakho ukunceda abantu loba nje kukhanya engani ulakho ukungenzi kahle emizimbeni yabantu. Lokhu kuvezwe kugwalo oluhlonitshwa ngabezempilakahle olwe The Lancet olwethule umbiko lo ngolwesihlanu. Lokhu ngokokuqala ukuthi wethule umbiko ngomuthi olungiswayo okunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kule mithi edlula ikhulu elungiswa emhlabeni wonke jikelele elokhu isahluzwa zingcwethi zempilakahle. Kulabantu abangamajumi amane 40 asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 abangene imithandazo e-Baptist Church e-Frankfurt kwele-Germany. Abantu laba bahamba endlini yokukhonzela ngeviki ephelileyo. Kwele-Germany abantu bavunyelwa ukuthi baye esontweni belandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ye-Africa Union CDC ibika ukuthi sokulabantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwizwekazi le-Africa abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,412. Ibika njalo ukuthi phakathi kwabantu laba sokubhubhe abayi 3,246, wathi-ke abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,626 basila. Abokholo lwesimuslim sebephule imilayo kahulumende kwele Cameroon evimba ukukhuleka emigoqweni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu laba bathe gwaqa eYaounde namhla babamba imithandazo yabo njengenhlala yenza besithi kuyabe kuyikudelela umprofita omkhulu uMohammed nxa bengakhuleka bese zindlini. Uhulumende uthi wesaba ukuthi imikhuleko le izamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. So kulabantu abedlula inkulungwane ezine, 4,400 abalomkhuhlane lo kwele Cameroon. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udabalethu lwesithembo. Lokhu esilobaba uMqondobazi Magonya, lo mama usakhilelilene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi bathini ngodabalolo.
Uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo, ngase siqokodiwe simemnyango uzasemukela. Kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ulethuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli, kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo Madube abangasemukeli. Kodwa nxa sesikhona sesiqoqoda iminyango, hhawu umuntu uyaqonda, uyaqonda lo ngusolobhoni
fokaumbuzeMadube
lale
kambe dadwethu, nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami, okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kunokuthi ngikudingele unyane wenu. Ufundile lawe udokotela umfazi wakuqala labantwana lawe sihlezi laphana, ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor ngimzalisi kabe labantu abakhe laphana. You know, the imizi yami yompili, ake kotshela komunye udokotela wena la ungu-auditor laphana, she's accounting, ngingama-professionals zonke, lami ubaba ngiyi-professional. Kambe ukubona kungcono yikuphi Madube, ukuthi ngibe nama-girlfriend amabili phandle kumbe ngikudingele unyane wenu libe babili, ngibe faithful to both of you.
Madube
yabona indaba leyo Magonya.
Yebo mama.
Mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho, ukuhlonipho okukhule engingakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo, hlala phansi lami ukhulume lami ungele ukuthi Madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki. Ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinge umfazi wesibili, but okuza kwenza ukuthi udinge umfazi wesibili i-option olayo yokuthi subone ukuthi mina ngisendlini anenelise ukuthi ngimele izinto ozifunayo. So i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi wena ube labafazi ababili ukuthi mina mphume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususale usiya kwanisa ukuthi ungenise loza kumngenisa emzini, kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho edangeni ingabikwazi, as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili kwempilo. But ma kuyukuthi awusayenelisi something osuyibone kimi ingekho right, mbizi uhlale lami phansi 1, 2, 3 awusayenelisi Madube. Bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili uma yinini ongabele endlini? Nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba, okunjeka ngikwanile, ungangcono ngizithathele isikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abami nxa kuwukuthi mbebasasebancane, kumbe ngibachiye but abantwana mvamanga ukuthi umuntu ongumama hamba kushiya abantwana. Uzasala usuyathatha lo mbonileyo ngihlale endlini engxenye uzakunika kulokho okufuna okwenza ukuthi uthini udinga umuntu phandle. But nxa kuyukuthi uyangihlonipha sililungu babosonipayo awusoze uyenze njalo, zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama Madube angakangibona asoze kube right.
Magonya, amafitshane 10 seconds.
Hayi ngiyamuzwa udadewethu lapha uthi yena ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama-girlfriend amabe mabili be mathathu phandle ingqene ekhaya lapha ngimhlonipha. Njalo uyakutho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuhluphayo ekhaya. Kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinsuku angithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba, ufice kuthiwa ifemili balabantwana ifemili abantwana babili. Isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uphele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho kwamaphilisi khonokho abakuphiwa ngabelungu. Nxa kuyukuthi Dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile noma ncube nguye yedwa, khuluma lo nkosikazi uzithathela abafazi bakho bebabili ube faithful to your two wives uzala abantwana bewukristo iAfrika kayilabani
hayi ke owalamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo lobanzi magonya lo mama unkosikazi sakhileli line umadube asikhala nini singabaphileyo njalo ngeviki ezayo
ngithethela amazwi ngithethela amasiko wethu.
So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo. Saka somuhle zimpapo muhle. Ngikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sigxile kakhulu kwezemfundo. Sixoxa lomeli sathungwana ngwana ongumbalisi. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana nesinqumo esithethwe nguhulumende esithinta udaba lokuvula kwesikolo kulesikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Mina njengombalisi ngibona ngani udaba lolu lukhulunywa nguhulumende kuyingozi kakhulu ngoba kunje isifo lesi se-COVID-19 siyamemetheka awukakwazi ukuthi singaqedwa.
Inhlanganiso ezimela ababalisi ziyakhonona ngalesi sinqumo zithi izikolo zingavulwa umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka. Ukubona njani lokho?
Ngivumelana nenhlanganiso ezimela ababalisi. Nxa singabuyela izikolo zingavulwa kathesi, ngibona ngani kuzaba lengozi enkulu kakhulu ngoba ngasikhangele kakhulu izikole zemakhaya abantwana baminyene kakhulu emaklasini singabayihlukanisa abanye bayagcina befundela phandle abanye bayagcina befundela endaweni ezingalunganga ukuthi bebefundela kizo imali ezafunakala ukuthi konke lokhu kwenzakale kuhle ayikho mbona ngani ayikho sibili angikwazi ukuthi ziyatholakala ngathi nxa ngikhayela izikole zethu ezisemaphandleni ukuthi umntwana wonke abe le mask abekwazi ukuthi uyayisebenzisa njani umntwana wonke abe lalokhu ukuthiwa yi-sanitizer uzabe geza njani izandla mani uzabe khangela abantwana.
Ngeviki edlule abezimsek bake bakhuluma lamalunga edala lephalamende abakubhod ekhangela indaba zomfundo. Abezimsek bona bathi izikolo yizo ezakumele zithengele abafundi abazabe bebhala imihloliso yabo impahla yokuzivikela okugoqela ama-mask lokunye okufunakalayo. Ukubona njani lokho?
Kuzaba nzima kakhulu ngoba izikolo kunje akula school fees ezibhadalwayo, akula mali engenayo, imali bazayithatha ngapi?
Njengoba izikolo zizabe zivula maduzane ngokusho kukahulumende, kukhona na elikwenzayo ukusiza abafundi ukuze balungiselele imihloliso yabo kahle?
Ukuthi singathi kukhona okwenziwayo kunzima ngoba abantwana esibafundisayo basendaweni ezishiyeneyo and abantwana esibafundisayo ikakhulu emaphandleni emakhaya ukuthi size sifike kibo bonke senelise ukuthi sibancedise bonke kunzima ngoba basendaweni ezishiyeneyo kuzafunakala izimali eziningi kakhulu. So kunzima ukuthi sithi kukhona esikwenzayo ukuthi sibancedise ukuthi belungiselele imihloliso.
Ngithanda ukubonga uMelisa Jingwanangwana ngokungena kuhlelo. Ngiyabonga Melisa. Saka somuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo lwamuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo Deconnection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami ngilela kokungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami. Isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumaigoke mthwakazi omuhle zimbapho muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hobe. Sike sidede kancane sinikelele ithuba uNtukamele Gomo.
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ilizwi lethu likhuluma ngalokhu esikuzwayo esikubonayo thina njengabantu abaphilayo sisahamba emhlabeni. Ilizwi-ke namhlanje sizalithola encwadini yaLuka isahluko 17 amavesi nje amabili, amavesi afundeka kanje u-1 lo-2. Wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli iziqhubekiso kodwa maye kulo vela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba kuqhubekise abe munye kulaba abancinyane. Lapha uJesu ukhuluma ngendaba esiyizwayo esiyaziyo xa sisaphila emhlabeni ukubana umuntu ulakho ukukhubeka. Liyatsho leBhayibhile lithi kungaze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Ngenye indlela izikhubekiso kumbe izilingo ziba khona, kumele zibe khona empilweni yomuntu odalweyo. Izikhubekiso ngenye indlela ziyingxenye yempilo. Kodwa ke igama elikhulu lapha ngelithi kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Ngenye indlela kutsho ukuthi zikhona izikhubekiso ezibangelwa ngabantu bebangela abanye abantu. Leli lizwi liyangithinta ngobana laba hamba khona njoba la uhamba-hamba emhlabeni uyezwa abantu bekhubekile bedubekile bedungekile ukuthi bakhathazwa yilokhu lalokhuyana. Yebo kambe nxa kuyizinto ezingela magama hhayi lo Jesu kazithinti lezo, kodwa uthi maye kulowo isikhubekiso esivela ngaye. Nxa sikhona emhlabeni silalele inkulumo zabantu bekhuluma, bayakhuluma abantu, abantu bayakhuluma ngoba kuningi okubakhwayo, kuningi okubaqalekisayo. Labantu labo baningi abayingxenye yezikhubekiso zona lezo. Ngiyake ngizwe abantu bekhala bekhuluma ngendlala, ngokuswelakala kwemisebenzi, ngokuswelakala kwenhlalakahle. Ngitsho lasemagumeni lothando kalusikho kweminye imizi sokuqanda mo. Abantwana basalalela abazali, abazali labo kwesinye isikhathi abo kusela metlupa phandle kwabo labantwana. Ilizwi lithi maye kulowo osikhubekiso sibuya ngaye. Qaphela, nanzelela ubana ungabi ngulowo oletha izikhubekiso ebantwini. Emphakathini izikhubekiso ziningi. Njoba ngitshilo xa sihamba abantu bayakhala. Ukukhala kwabantu kana kuyimthandazo kuNkulunkulu. Nanzelela ungathembisi ikhundla sakho, ungathembi amandla kwasezweni. Bangaze bakubize ngelikashefu, bakunike amagama amnandi endlebeni yakho uzwe lokhu ufuna ukukuzwa. Kodwa nxa uyisikhubekiso maye kuwe. Uverse 2 abeseyigqiba lindaba athi kungcono kuye ukuba itshe lokusila kumbe litshe lokucholela ligaxwe entanyeni yakhe alahle elwandle kulokuba akhubekise laba abancane kumbe abantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela konke okwenzayo, ukhuba abantu bakaNkulunkulu, usenza umlunya, usenza lokhu lalokhuyana, usiba isikhubekiso kibo. Ilitshe lokuchola lona elinzima eliphakanyiswa ngabantu ababili, abathathu, abane bezagaxwa entanyeni yakho uphosele elwandle. Kayisime ngitsho njalo ilizwi leNkosi asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sicela ukubana singabi izikhubekiso kulaba bantu bakho badala esihlala labo ukuze imilandu yabo ingabi phezu kwethu. Sibusiseke sonke abadala labancinyane. Hlalela sicela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya zinomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu Ntuka Melikomo. Singakugqibi uhlelo lokuthi sikhangele ebesilazo. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ekhaya. Okulabantu abafika phose amajumi ayisithupha 56 asebegule i-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni kusasa ngo-6:30 a.m.